makuvakatshelwa nakanjani amazwe kuyabe kufunakala idiplomasi ipolitiki liyani yokukhulumisana lokwakhisana lokubumbana lokwenzani konke manje maso kuzothukwa abanye kuthwezimpisi njalo akhulume kubi ngenkokheli yelizwe elingcelelane layo ilizwe elelembali ende lelizwe lezimbabwe langesikhathi sempi yenkululeko kusuka kube yikwahluleka lokuyana ukuthi kathi uzadiliza njani kumele wakhe uzahlukanisa njani abantu kumele ubahlanganise uzathuka njani wena kumele ulolonge inkulumo kusetshenzelwane ngikubone mina ngathi kwahluleka kupolitiki lokwani
kuyini okungabe kwenzakele uyehlulekile yini ukuthi abamcebisayo bamcebise kuhle kumbe vele labacebisi labo abazi umsebenzi
abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba ngoba ngakunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulodweshu phakathi kweZimbabwe leZambia udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia bekungamelanga luvele egcekeni labacebisi labo bayehluleka ukuyibonisa inkokheli ukuthi hhayi kukhulunywa kanje kukhulunywa kanje loba zikhona ezinzima ezangemuva kumelanga ziphumele bandla ingubo ezingcolileyo nasezixhaywe bandla kuyabe sokwehlulekile ukuthi ababusi babuse kahle njalo basebenze kahle kuyadanisa ngoba kusho ukuthi budlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia kuzoba buhlungu kuzoba lo dweshu sibili olunzima oluyakwenza ukuthi impilo khonapha emazweni wanla ingabi mnandi
asithi ngamazwe amanye angani alo ndlela ehlukeneyo ukubusa ubona ungani obengaxotshwa umsebenzi ngubani la
hayi yena umnumzana ukhanya ungathi hayi emsebenzini akaphathanga kahle and ikakhulu esingakubona ukuthi kubacebisi lapha simbona phela ehamba labo thivayo ehamba nabanye abantu abangazakaliyo lokuthi bakhethwa ngubani lokuthi bafunani duze kombuso mhlawumbe yikho kwenza ukuthi inkokheli le ingabi le mbono egcidileyo kungoba abantu exoxa labo abantu abayisekeleyo asibo bantu abawufundelayo umsebenzi njalo asibo bantu abawuqhashelwayo umsebenzi ngabangane nje amabhoxongwana labanye kule nkinga khonaphanye ukuthini kathi indlebe kamkhokheli ikuphi ulalela bani uzwa bani yikho phela okwenza umsebenzi ungathi uyamehlula njengoba kunje ungakuthi uvakathele ilizwe elingangerussia kuyikuvakasha okuphezulu kangaka ubuso siyakhuluma ngesinyeyo ukhulume ngodwethu njalo uhlambaze yikwehluleka lokhuyana yikuba isahluleki lokhuyana
yona imali esetshenziswayo sizwa kuthiwa usebenzise indizamtshina ebhadalwa imali engange 18,000 US dollars ngehola linye ukubona njani wena
yebo ukuchapha phela bombani ukuthi kuyalanjezweni abantu bayahlukumezeka umnotho uyanyekinyeka ezikoleni kunzima ezibhedlele kunzima lasempilweni zabantu ezindlini kunzima kodwa nansi inkokheli iphapha ngemali engaba izigidi lezigidi lezigidi ebezingalungisa izibhedlela zilungisa izikolo zilungisa imigwaqo yabantu lokuthi umnotho nje onlo olingeneyo uyafika ezakhamizini.